Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 22 kuMbimbitho 2022 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje.
Ama trainings sesiyenzile from Kuma Constituency Elections Officer right down to Sanama Polling Officer. Sesi deployed lama 10 lapha kuzasebenzela khona abantu lezana endawo ezingela ama infrastructure. Si deploy ama 10 sifakile lama police ukuthi asikhangelele lezo ndawo.
Inhlanganiso yezekhi ithi asekusiba ngayisiphezulu amalungiselelo okhetho lwama-by-elections oluqhutshwa ngomgqibelo kuyona le impelansonto.
For example, ipule asthma kuyini okunye okungayenzakala ukubi sibekwazi kube ukuthi abantwana basekuhlatshwa nje laze abantwana asuze bakwanise ukuthi bakhulume abanye bakhona ukuthi bayisima kanjani. Akuhlatshwa yes sivuyele i-COVID but lapho siyafisa ukuthi ngabe siyakwazi ukuthi i-effect yakhona yalijekiseni abayihlatshwayo yini tinovele enxa yezigulela ele mikhuhlane kanjani.
Abazali bathi bakhathazekile ngodaba lokusilela kolwazi lemfundo eyeneleyo kuhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Umongameli Joe Biden uselubhekise e-Europe lapho akhangelelwe ukuphatheka emhlanganweni lomanyano we-NATO lowe-EU kanye lamazwe aku-G7 lapho abazacubungula okuphathelane lempi esaqhubeka phakathi kwele Russia lele Ukraine. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Abalawula ezokhetho elizweni abeZimbabwe Electoral Commission bathi asekusibanga esiphezulu amalungiselelo okhetho lwama-by-elections oluqhutshwa ngomgqibelo kuyonela impelaviki. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abamabandla ezombusazwe abakade bephume ijumo bekhankasa iZimbabwe yonke bedinga usekelo lokuvotelwa kukhetho lwama-by-elections sebegqibela imikhankaso njengoba sekusele insuku ezine kuphela ukuthi kuvotwe. Abalawula ezokhetho elizweni abezekhi bathi sebelungele ukuphatha lolu khetho njalo konke sokuhlelwe ngendlela belandela isisekelo sombuso ngezokhetho. Umqondisi wezekhi wobulawayo umnumzana Innocent Ncube uchaza kabanzi ngokulungiselela ukhetho mhla ka 26 Mbimbitho.
Ama trainings sesiyenzile from Kuma Constituency Elections Officer right down to Lanta siyaqedisa ama polling officers. Sesi deployile lama 10 lapha kuzasebenzela khona abantu lezana endawo ezingela ama infrastructure. Si deploy ama 10 sifakile lama police ukuthi asikhangelele lezo ndawo. I-material asikayifaki. Simelele ukuthi final deployment nxa abantu sebekhona lama police sesiyafaka yonke i-material.
Uqhubekele phambili ekhuthaza amabandla ukuba babone ukuthi amabizo alabo abazaqopha ukhetho afika masinya ezekhi.
Ithe process esilungile konke ama-electoral officers bonke sebekhona i-training like I said ukuthi sitrainile sa-deploya phose konke usobulayi nama-ballot paper. Alright, bebekhangele lama candidates lama political parties zangabe khona sezwakhangela ama election agents ama political parties aku process yokuletha abakhuthaza ukuthi ama candidates ama election agents bahambise ku Mrs. Kube onguye DO bahambise kulesikhathi athi ngama last minute ukwenzela ukuthi bathole ukuphathiswa.
Onxintisa kukhetho edinga ukumela ibandla le-CCC esigabeni senkulumane edalele parlamente umnumzana Phulu kucaca uthi baphakathi kokulungisisa konke okufunwa ngabezeki.
Kwathi sisazama ukulungisa amaphepha akhona wonke kule administration yokulenge esayenza. So ukukampeyina sesikampeyinile sesikhangelele lanto ukuthi siyengena kukhetho mhlaka 26. So kade sesigijima ngapha kubona ukuthi izinto zethu zonke zisimi ngendlela. Indaba yama-election agents phezu kwayo kubona sesiqeda ukuwadeploya. So sisafayela amaphepha akhona okwakathesi nje hhayi sesingakaboni uhlupho ngoba sikaqeda. Into esiyibonileyo nje ukuthi baphuzile ukusetha up amatende abo ama-resources abo nganaphuzile ukubuya.
Ilunga lebandla leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma uthi akalansolo ngokusebenza kwezeki.
Amalungiselelo la ahambe kuhle sesiyenzile konke okudingakalayo ukubana sikhankase sikhangelele ukubana kuzaba le-election elokuthula njalo lokungesikhiwa free and fair njalo sikhangelele unqoba futhi. Kulanto engathi ngiyalusola kumbe ngiyaluncoma okusalayo yona izeki kumele yenze umsebenzi wayo and ngibona abantu bayazama ukwenza umsebenzi wabo bayazama ukuphanjaniswa futhi ngabantu abaneyiningi abangafuni ukuba into le ihambe kuhle. Kodwa kwakade sibona ngantu umsebenzi wabo abawenzayo muhle njalo kumele siwusapote siwuncome. Asihambeni singabi lovalo singakangeni ebhokisini.
Mhlaka 26 Mbimbitho izwe liya kukhetho libuyisela inkokheli zekhansili lezedalela ephalamende ezaxotshiswa ezikhundleni ngendaba zokudonselana kumabandla aphikisayo. Ngasikhathi sinye abe-commission eqondisa ezokhetho eZimbabwe Electoral Commission phezu kokuqondisa lolu khetho bathi bathanda ukwazisa uZulu ukuthi lokhu beqhubeka ngolunye uhlelo lwabo lokubhalisa abantu ukuba bathole ilungelo lokuvota olo-voter registration kulungiselelwa lokubumba izigaba ezintsha zokhetho lomnyaka ozayo oka-2023. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abanye abazali bathi bakhathazekile ngodaba lokusilela kolwazi lemfundo eneleyo phezu kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 olusanda ukusungulwa nguhulumente. UMavis Gama usethulela lolu daba ngocweleyo.
Lokhu kuza ngesikhathi uhulumende eyazise ngokusungula uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 olugoqela abaleminyaka elitshumi lambili kusiya phezulu, iningi kungabantwana besikolo, lona olusungulwe izolo mhlaka 21 Mbimbitho. Omunye walaba bazali ngunkosikazi Bahle Nyathi wasemzini weBluffville eHarare othi lokhe engakuzwisisi ukuthi kungani kumele abantu bahlatshwe lelo jekiseni lanxa walihlatshwa yena.
Ay, mina kodwa ngu-understand lokho ukuthi kuthiwa abantwana behlatshwe ivaccine ngoba even lathi ebadaleni bezange ngu-understand. Lanxa sahlatshwa kodwa hhayi vela sekuzwisisa okuyinto kwakhona. Sesiphungukwenza nje ukuthi njengokuba kungumthetho we-government kodwa aku-understandeki lokho ukuthi sivume ukuthi abantwana behlatshwe ivaccine.
Uthi akavumelani lo daba lokuthi abantwana balihlatshwe lelo jekiseni unkosikazi Nyathi esithi ngoba kulokhe kungakabi lolwazi olwanelayo ngalo abanjengaye besemnyameni ngokusebenza kwalo.
Ngoba nxa kuhlatshwa abantwana kwamfana umntwana angenwa umkhuhlane futhi weseqalisa ukuhluphe zegule zezenzane.
Umnumzana Raphael Phiri waseHarare uthi ufisa ngaye uhulumende uyacaca kulokho okungenziwa ebantwaneni abavele bephila leminye imikhuhlane engathelelanwayo njalo ingelapheki.
For example, ule-asthma kuyini okunye okungenzakala ukubi sibekwazi kulokuthi abantwana baphokuhlatshwa nje plus abantwana asuze bakwanise ukuthi bakhulume abanye bakhona ukuthi bayisima kanjani. Akuhlatshwa yes sivikele i-COVID but lakho siyafisa ukuthi ngabe siyakwazi ukuthi i-effect yakhona yalijekiseni abayihlatshwayo yini tunovele inxa yezigulela ele mikhuhlane kanjani.
Kodwa uhulumende uthi abazali kabangesabi bavumele abantwababo balithole lelo jekiseni lokuzivikela ngoba lingelangozi. Umnumzana Taunga Nandoro, isikhulumeli sogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary, ulandisa kabanzi ngalokho.
because these vaccinations have been seen to be safe, and they will also assist us in managing the spread and the prevention of COVID-19 within our schools, also within the communities. We want to make sure that all our schools are COVID-free when we open schools in next term.
Ngobala amajekiseni ahlolwa atholakala ukuba alungile njalo ezosiza ukulondoloza kusabalala lokulondoloza kwaleziciwane ezikoleni zethu kanye lasemphakathini. Sifuna luphele lolu bhubhane lwe-COVID-19 ezikoleni zethu nxa sezivulwa kutheni ezayo.
Lolu hlelo olusungulwe nguhulumende lokuhlaba ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 kulabo abekade bengakahlatshwa lwehlukaniswe ukuba lwenziwe ngezigaba ezimbili. Esaqala kungesisungulwe mhla ka-21 Mbimbitho, sizophela mhla ka-4 kunyanga kaMabasa. Esesibili sona sikhangelelwe ukuqala mhla ka-2 ngoNkwenkwezi kusiyafika kumhla ka-15 wenyanga inye. Uhulumende uthi uqhuba lezinhlelo ngenjongo yokufuna ukukhuphula inani labavikelekileyo ngokwaneleyo elizweni ukuze anelise laye ukufinyelela isilinganiso esikhangelelweyo umhlaba wonke jikelele sokungamachumi ayisikhombisa ekhulwini 70% sabasebevikelekile ngokugcweleyo i-global herd immunity kusiyafika inyanga kaNhlangula kuwonalo umnyaka ka-2022. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umongameli Joe Biden uselubhekise e-Europe lapho akhangelelwe ukuphatheka emhlanganweni lomanyano we-NATO lowe-EU kanye lamazwe aku-G7 lapho abazacubungula impi esaqhubeka phakathi kwele-Russia lele-Ukraine. Umongameli Biden izolo uthe kusobala ukuthi ele-Russia lingahlasela inkundla zebulenjini i-cyber attacks lapho elilesiqiniseko sokuthi kuzalimaza elemelika njalo lisebenzise izikhali eziyingozi kakhulu kwele-Ukraine ezama-biological kumbe ama-chemical weapons. Ngakwelinye icele umanyano wamazwe omhlaba we-United Nations uthi kuzaba lukhuni ukuthi impi le iphele, ngakho izadonsa isikhathi eside, kukanti kufanele amazwe omabili akhumisane umlotha kube le-ceasefire. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Okokuqala mbona ngathi singakhangela khonoku ukuthi uJoe Biden uya khonale e-Europe kusipha umahluko omkhulu phakathi kwakhe uJoe Biden lo former president lo obekhona uPresident Trump. Lokhu kutshengisa ukuthi NATO le-G7 asengamazwe anga aphilayo abambeneyo ahlangeneyo angamazwe anga organizewa njengalokhu uBiden ekwenza ukuthi njengomkhokheli womhlaba aye khona ngale bayihlangana bakhulumisane babone. Kumbona ngathi kuyasiza ukuthi kwenzakale lokho ngoba nxa kungenzakali iRussia izabona ngathi yiyo eyinduna kuphela, yiyo eyingqwele, yiyo eyenza kungaze kwenzakala lutho. Ngoba ungathi uyakhangela khona khonokho ukungena kwayo iRussia e-Ukraine, ivele ilwisana le-NATO, iyagolomba, ifuna ukuthi ixhophe ukwenzela ukuthi bese kungathi kuyavuka umsindo, kungavuka umsindo bese kusiba lempi yona leyo mhlawumbe ngeke iqiniswe impi yama-nuclear le. Kodwa ke ukuya kwakhe uBiden kwenza ukuthi iRussia ingabi lesi sindo kumbe ibe legunya elikhulu lokuthi iphezulu izibambile yenza umathanda yenza intando yayo. Ingachaya i-Ukraine nxa ifuna, ingachaya elinye ilizwe nxa ifuna. Kuyayethusa layo ukuthi ibone uBiden esuma esiyahlangana lala mazwe.
Siyabona njalo uMongameli Biden esithi ele-Russia lilakho ukuhlasela inkundla zebulenjini ezemelika njalo lisebenzise izikhali eziyingozi kwele-Ukraine. Ubona lokhu kusenzakala yini?
Yelayo iRussia yakhona leyo fanele ukuthi ime icabange ukuthi nxa izakuqalisa konoku iqalisa into eyaziyo ukuthi izayimela. ngoba angathi ungakhumbula kuhle kuhle iRussia iyi-superpower of course, kodwa ke ike yaba kuma-sanctions, ike yaba ku-disintegration yona ngokwayo, idabukana phakathi amazwe ayo ephuma njengakhona lokhu nje okwe-Ukraine ukuthi kudala yayiyingxenye ye-Russia. Ngoba ayisikho ukuthi i-US layo kayilazo izikhali ila okukhona lapha ukuthi i-America iyabiyigwegwa ukuthi ibidubula ukwenzela ukuthi ibone ukuthi ho lesi sikhali sitshaye lapha sitshaya kanje, lesi sikhali sisuke laphana sisuka phezu kwemota enjani, phezu kwefremachina enjani. So ke mina nxa ngimuzwa nje etsho njalo uBiden, ngiyamuzwa kodwa-ke uyabe lokhu egolomba ukwenzela ukuthi iRussia engxenye ize ibe enticed ukuthi isebenzise isikhali engamelanga isisebenzise. Then-ke angithi khona lapho mbona ngathi sokungaba lokuchitheka kwegazi okukhulu kakhulu. Kodwa-ke angiboni ukuthi izakwenza iRussia, izamele ukuthi izibambe yenze khona lonke yanelisa ukwenza khathesi.
Lowo umnumzana Rafael Mthombeni, ingcwethi ecubungula ezombusazwe esixoxelayo eseDallas eTexas khonapha eMelika. Ku-Live Talk namhla kuhlelo The Connection sicubungula okwenziwa ngabasakhulayo lapho kulungiselelwa ukhetho lwama-by-elections oluqhutshwa ngomgqibelo kuyona le mpelaviki. Esigabeni sethu lapho esigxile endabeni zabasakhulayo ukuze sizwe imibono yabo ngokwenzakala elizweni, kuliviki uMike Hove we-Studio 7 exoxa nomnumzana Nigel Ndlovu osakhulayo wancintisa kukhetho luka-2018 ukuze sizwe imibono yakhe ngokuphatheka kwabatsha kukhetho lwama-by elections.
Kuqakathekile ukuthi abancane bengene endabeni zikahulumende ngoba thina untanga yithi sikwazi indaba ezisihluphayo lapho esihlala khona. Untanga osemakhokhoba nontanga osemfakosi siyafanana ngenduku esinazo lapho eZimbabwe. Yibo ontanga abakwazi behambe besikhulumela be-address ama-challenges esinawo lapho esihlala khona endabeni ezigabeni zethu esilizwe.
Ubona ngani abantu abasakhulayo bayaphatheka na kukhetho lolu?
Kunama-challenges amaningi abantu abancane abanawo lapha eZimbabwe endabeni zama-elections. Okokuqala okuhluphayo, abaningi abarejistanga ukuvota, abaningi abanawo isithupha. So kuma-by-elections lawa azayo, abaningi amboni ukuthi bazaparticipate-a, abantu abancane amboni ngoba kunama-challenges amaningi. And then ngaze sigayela nendaba zodlakela, ama-youth amaningi ale-culture yokwethuka ifingese kwazi ngesikhathi sikamgaba, umgaba wachiya esabisa abantu abaningi and intanga eningi lokhu ecabanga ukuthi hhayi uvume ukungena endaweni ze-politics ngoba zanyamalalisa into ezinjalo. So ngezinye izinto ezenza abantu abancane bengafuni ukuzibona bencedise endaweni zabo zama-elections okhetho because kulodlakela. Udlakela lolu luvela kuma-political party, luvela kumapholisa. So yiwo amanye ama-challenges akhona embone ngane afici abantu abancane ukuthi be-participate kuma-elections la abuya ama-by-elections especially. And sisiya ku-2023 I think yiwo amanye ama-issues wona la aza-affect-a futhi intanga, indaba yezithupha especially ngapha emathebeleleni, le ndaba yedlakela lena lenje i-culture yokwesaba, i-culture yokwesaba. Umuntu uyakhetha ukuthi wangcono ngezithengisela amabhanana ukuthi ngiparticipate entweni ze-politics kumbe ngiye ku-political rally ngoba ngiyagcina sengilimala khona ngayo.
Zikhona inhlelo na elizweni ezijonge ukusiza abantu abasakhulayo abangelazi izithupha?
Inhlelo zikhona, ngibonile emaphephandabeni I think last week besithi bazarola out i-blips yokuthi abantu abangenazithupha bethathe izithupha. Manje i-challenge esuke ibe khona ukuthi i-information le ayifiki endaweni ezinye okugcwele khona ama-youth angenazithupha. ngisibilitshelo sikhona khona ama NGOs azama ukupusha ukuthi abantu be register ukuthi bevote abantu bethole izithupha kodwa ama youth maningi anye last two indi iprocess yangone yokuthatha isithupha iprocess ecinisi sikudaka into yokumele uyenze nge one day ecina usihamba ama 4 days, 5 days ukuthi ama youth acine sekhalala
Sigqiba lingxoxo eNigel bengicela ukuphosela amazwi akho okugcina enkuthazo kwabasakhulayo ukuthi labo babona ukuthi kuqhathekile ngempela ukuthi baphatheke kukhetho lwama by elections kanye la kukhetho oluzayo luka 2023
mina njengomuntu omutsha ngicela ukuthi abantu abasha be register ukuthi bevote xa ulesithupha ngiyacela ukuthi register ukuthi uvote ungene ku politics ujoin ibandla olithandayo xa uzimele wedwa kwanise na ukuthi participate as a young person nxa usufikile umnyaka wakho umnyaka wakho ukuthi participate sonke singamazi mbawuveza akube le unity of purpose abantu abancane bengasetshenziswa ngama-political parties ukuthi benze udlakela kwabanye sonke sisisho bezimbabwe sonke singamazi mbawuveza singasetshenziswa ngama-politicians ukuthi senze udlakela and asivoteni peacefully sikhathize ihlonipha ama-human rights abanye abantu nje
Lo umnumzana Nigel Ndlovu osakhulayo wakobulawayo exoxa lo Mike Hove weStudio 7 njalo bazaqhubeka ngale ingxoxo kabanzi kuhlelo lwe-Life Talk olwabatsha The Connection ngemva kwalona lolu uhlelo lwendaba zesiNdebele khonapha kuStudio 7. Kheli welinye lamacele eMDC unkosazana Thokozani Khuphe uthi ukhetho lwama-by elections olwenziwa ngomgqibelo uliviki ukhuthaza wonke amalunga ebandla lakhe ukuthi avotele abancintisa bemele ibandla le-Citizens Coalition for Change.
Following our previous announcement that we are going to be working with like-minded opposition political parties because we are stronger together. And that we're going to give a signal on who our members to vote for in the upcoming by-elections. I am therefore today announcing that we are calling on all our members, all MDC team members and supporters, to go and vote on the 26th of March for Citizens Coalition for Change candidates. Go and vote for Citizens Coalition for Change candidates across the country. By voting on the 26th of March, we are building a strong foundation for a resounding victory in 2023.
Lo ngokosazana Khuphe owethulela inkuthazo emhlanganweni awenze lentatheli zindaba kobulawayo izolo. Okwamanje wathi sizwe ukuthi abalaleli beStudio 7 bathini ngaleli nyathela elithethwe ngumakhophe.
Mina igama lami ngingukhumbu kamlilo. Izolo ngijabule kakhulu uma ngibona umakhophe i-press conference yakhe ngilalele ngayiqeda. Engikuthandileyo ukuthi ugqugquzele abalandeli bakhe ukuthi bebe ngemva kukaChamisa besupporte uChamisa njalo esitsho ukuthi laye usupporta i-CCC okutsho ukuthi i-CCC iyakhula kakhulu or iyandlondlobala ukuthi iza ingayikhipha iZANU-P F. Mina ngiyajabula kakhulu ukubona iparty e-powerful kanje eZimbabwe sike saba sesidangele singasakwazi ukuthi ikhona yini enye iparty njengoba i-MDC ingasacaci ukuthi kuhamba njani hhayi kodwa ma sebebambana kanje hhayi lo makhuphe la esebuyele kanje hhayi ikakhulu thina abantu besiNdebeleni bekusizwisa ubuhlungu ukubona umakhuphe bemside line kanje kodwa uma la esekhona hayi indaba ezimnandi kakhulu
zini ibizo lami ngibongani okadonga lokho kwenziwa ngumama umakhuphe kusitshiye thina egcekeni njengabasekeli bakhe thina besigijima la sihamba layo umama simsapota konke akwenzileyo kodwa ngathi sesekubuyele wayakhonalo kuyenalwana umfana oChamisa i-CCC yakhe leyo thina sesisele sinje just ordinary people azisela nje lapho esibambelela khona ngoba nasehambile sekhosile yena njengomuntu vele omkhulu kupolitics yenyethele sakhe isikhundla esi-right bazamnika isikhundla kodwa thina nje ordinary members asibenefithi lutho njengathi kobulawayo sesisele futhi sodwa nje sisegcekeni yena segijima sisapota la nto bakhona le Harare okuyikubuhlungu kakhulu into ezenzakalayo kupolitics lezi.
Ningabe linjani kusitio 7 okhulumayo uNkosimas Magaya lo wokuzalelwa kwagwelu ukungena kukamama uKhuphe kusisisile ayi so ngathi kubonisa indlela engahle umama sengena amaqembu amaningi kakhulu aphume aphinda abe futhi anganuba ngumakhelwane wezano aphinda aphuma engapha asisamthweli kahle ukuthi manje ngabe esiza ngobuhle enobuyi kodwa into yakhe ayizwakali kahle asikamthembi ukuthi angabe sesezinto eqondileyo yini.
Salibonani, salibonani lonke basakazi kanye labalandeli be-Studio 7. Mina ibizo ngingubuto ngakomoya esibongo laphana ephuma kanye laphana eSentana. Abanye bazi ngokuthi kuseSentana. Mina bengicela nje ukuthi mphawule ngesenzo sikamama uMakhuphe esokuthi ekhombisa ukweseka i-CCC. Mina ngibona ngathi umama uMakhuphe wenza umsebenzi omuhle. Kuhlelo khona ukuba kuya ngama impela ngabe la wonke amaqembu aphikisayo aba yimbumba bonke bebendawonye belwise isikhondla khondla lesesiyizano esiyiso esihlupa wonke umuntu ezweni lakithi. Inkinga esilayo ezweni eZimbabwe yizano kuphela akubanjanwe bonke abantu abe ngathi bengezwa nalabo abanye abamaqembu aphikisayo bebambane ngoba bayazi ukuthi aba amaqembu eyihodwa nje akukho lapha ngakho naphambo ngaphandle ukuthi babambane babe into eyodwa.
Angudube lo okhuluma naye ilane Alexander esawu egoli la ukungena kwamakhuphe kuchamisa khona kuyinto enhle ngoba kuyabonisa ukuthi uyazwisisa ukuthi bengayala lokho behlukene kuyakufana lokuthi amavoti wabo bawachitha kumele ukuthi bebambane ukuthi amavoti ababe ndawonye ukuze bekwazi ukuthi beyenze into ebambekayo ngoba bengeke bekwazi ukulwisana lezano bechithekana. Lokho kuyinto enhle ukuthi bebuyele bebe ndawonye beqhubekise bekwazi ukuthi bengakwazi ukulwisana lezano.
Mina ngingosamamo indaba kamama uMakhuphe laphana okujoyina i-CCC angiboni kuyindlela enhle ngendlela abamphatha ngayo uMakhuphe ngesikhathi ku-MDC ngendlela ababemlwisa ngakhona. Kuyadanisa kakhulu ukubona namhlanje sengovuka esesithi abantu kabavotele i-CCC. Ngiyavuma uma bethi i-politics a dirty game ngoba hayi inzima le ndaba.
Igama lami ngu-Scomplas Kubhela. Ungena kukaKhuphe joyinana naleli bandla likaNelson Chamisa elibunjiweyo. Ngibona ungani kuyibugwala lokuswela kwamandla kukamama uKhuphe ngoba bake bathukana kanzima noNelson Chamisa ngendlela okwenzakala ngakhona ekuthi umnumzane uChamisa usuke wangena esikhundleni lesi sokuphatha engazange walandela imithetho lezimiso ezikhona ebandleni le-MDCT. So ngibona ungani inxa ephakathi kuzovuka nezikhwili eziningi lapho kuzoba nokushayana kuzoba nokuletha inketabeshapi.
Igama lami ngu-Brighton Buthanelwa Swanda ngise-South Africa. Ngumuntu olandela ezepolitics kakhulu kodwa kanso umuntu olilunga le-political party yodwa eZimbabwe. Izolo ngibe lokumangala kakhulu ukubona uKhuphe esevunule impahla ye-CCC ethi abantu bonke bavotele uChamisa ngemva kokulwa kwabo kakhulu kweminyaka yonke naleyo bebanga isikhundla lesi sathiwa ngu-Tsvangirai ku-MDC. Ukujoyina kwaKhuphe kuzoxabanisa abalandeli abaningi ngoba uKhuphe bengamthembi ngoba uKhuphe wayenza ama-recalls ama-MPs yikho kwaqinisa ukudala ukuthi kube ne-party enter i-CCC. Singazi ngokuya phambili ku-2023 yena leya okhangelele kakhulu ngabantu abaningi ozoba nokhetho ukuthi bazosebenza kakuhle or kuzoba nokulwa futhi. Kodwa mina ngibona ngokuya ngokwesikhathi kungaba yinto enhle if wonke ama-political parties amancane bangajoyina iphathi eyi-1 bengena kwi-2.
Labo ngabalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo ngenyathelo elithethwe ngonkosazana Thokozane Khuphe lokukhuthaza amalunga ebandla lakhe ukuvotela abe-CCC. Selugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ikhonapha e-Washington DC.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.